ukugwetshwa kukamzeca okuyenzakalayo lapho ukuthi indaba elokhu eyihlupha indaba kaJanuwari khonale ngesikhathi sama-protest lawa ayesenzeka ngesizathu sokubana abantu ababejeke bathisa imota yangaphi yezanu p f. So kungithanda ukuthi kwathisa imota yezanu p f icala leli seli-more political rather than ukuthi kudinga i-justice. Yikho lapho osinanzelela khona ukuthi icala kususela ngo-January khonale lokhu lithethwa lithethwa i-court case yonale ekhathelethe enkantolo belokhu beyidlulisela phambili okuveza ukubana abantu laba abakwenzayo nje kuphela bona ukubana kanjani bathwalise nzima umfowethu bangani bayamsida ngesizathu sokubana yena ube ngumuntu vele ublayo south ebesimkhangele njengomuntu ongaba ngumthungameli wabo elakusasa.
Kodwa yena icala okuthiwa walenza uyalilandula yini?
Yes, yena icala okuthiwa walenza uyalilandula. Icala okuthiwa walenza alenzanga mpela lapho abathi lenzakala khona lelo cala. Angilayo mina esifeni esizinda. I can testify ngingafakazi ukuthi umdoda lowo ngangilayo mina esifeni esizinda ngesikhathi besithi kuyenzakala lelo cala.
Manje akhona yini amanyathelo azathatha ukuthi umthethwandaba uhluzisise katsha lolu daba okuthiwa yi-appeal lokhu ngesilungu?
Umthethwandaba lokhu bedlulisela phambili ukuthi udaba lolu luthethwe luphele ukuchatha ukuthi kufuneka i-appeal noma kanjani. Lo muntu singathi kakagwetshwa badlulisele ngolwesihlanu ukuthi babe lokhu bekhuluma ngesizathu sokuthi lokhu bebebala iziga lukhala nalokhuyana ukuthi akulafikeli yokuthi bathathe from kami balethe ngapha e-Sweet Gold balethe ngapha duzane e-Blawa. So izinto azihlelekanga ngaleyo ndlela. Yikho lapho ubona khona ukubana idaba lenkantolo i-judiciary system it is serving the interest of the elite politicians.